Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani sapho lweZimbabwe olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ka 22 Nhlangula 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
kanti abanye banika amazwi enkuthazo, abanye bathi hayi siyakufakela lokhu lokuyizandlanyana lapha nalapha. Nxa lokhu abantu besabuya ngisancintisa, ngoba angithi phela ngincintise ebantwini, ngincintisele abantu kangizincintiseli mina.
Abazangena kukhetho bezimele kodwa bevela kumabandla akumanyano MDC Alliance babikwa sebexotshiwe ebandleni kulandela ukwedlula kwelanga lokuthi basuse amagama abo ephepheni lokuvota. Kambe owesifazane ngabusa ilizwe kungaba ngcono yini kulosilisa ongavuselela umnotho elizwe? Umongameli Emmerson Mnangagwa namhla uzakuba eseGwanda lapho adla khona i-ice cream eyamgulisayo nyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umgcinisihlalo webandla le-MDCT umnumzana Morgan Komichi uthi abazangena kukhetho bezimele kodwa bevela kumabandla kumanyano we-MDC Alliance sebexotshiwe kumanyano lo kulandela ukwedlula kwelanga lokuthi basuse amagama abo ephepheni lokuvota. Kulabazancintisa bedinga ukuba ngamalunga edale lephalamende abalitshumi lamakhansila ambalwa abangene kukhetho bezimele kulandela ukungeniswa ngamalunga ebandla le-MDC ezikhundleni lezo kade bemele babe khona. Kubikwa kulo yedwa kuphela osuse igama lakhe kugatsha lwe-ZEC izolo. Umgcinisihlalo webandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Walshman Ncube, umnumzana Leonard Mhlanga wesigaba seMatabeleland South wethesa umkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa umlando wokubhidliza umanyano we-MDC Alliance ngokususa amalunga ebandla lakhe ukuthi kufakwe awe-MDCT. Isenzo se-MDCT sibikwa sijiye lumanyano uxega ukwesatshelwa ukuthi kuza kwenza ukuthi ibandla le-ZANU-PF linqobe njalo. Isiphathamandla sebandla le-MDCT umnumzana Thandeko Zintimkandla oncintisa ezimele kusikhundla sokudinga uzamela iGwanda South edale lephalamende uthi kasoze esule ibizo lakhe kuluhlu lwabancintisayo njengalokhu okuthiwa libandla lakhe. Sezancintisana lomnumzana Patrick Dube owebandla lakhe. Umnumzana Mkandla uchasisele usithandekile Mhlanga weStudio 7 izizathu zenyathelo lakhe lokungasusi igama lakhe.
Ayi, owakhathesi bengakabi laso isizathu sokuthi ibizo lami ngilikhiphe njengoba ngatsho. Ngisesekhona emjahweni. Hayi, andilesikhathi ngisesekhona. Kodwa hayi, ukuncintisa ngisesekhona. Njengoba ngithina isizathu sokuthi igama lami lesulo kulaba abafuna ukuncintisa besingakafiki yimi. Kodwa ngimakhonapho la bengikona ngoba lonke ngisithi labantu bayangikhuthaza, abanye banika amazwi enkuthazo, abanye bathi hayi sizakufakela lokhu lokuyizandlanyana lapha nalaphaya. Nxa lokhu abantu besabuya ngisancintisa, ngoba angithi phela ngincintise ebantwini, ngincintisele abantu kangizincintiseli mina. Ukuthi kusasa kuyavuka kunalobu hlobo akwazibani, kodwa wakhathe singiphakathi.
Ye, ngezinye indlela ubungathakazelela ukuthi umanyano we-MDC Alliance ukhulumisane lawo ngalolu daba.
Lapho ungibuza umbuzo ungibambe nje ngingananzeleli, kodwa-ke akunanto ehlule ukuthi abantu bakhulumisane. Phela nxa likhulumisana yikuthi liyavumelana kumbe kalivumelani. Kodwa-ke kangisweli lutho mina ebandleni lami. Engingathi-ke mina abantu bangathi hayi phuma, kathi ngizabe ngisiyangapha abantu kuyibo ababethenga indlela. Okwebandla lami ukuthi likhulumisane lami bengakafike endlebeni zani. Xa ungumuntu wesintwini kawali ubizwa labo abuya sikhulumisana, ongakwala yikuthi lokho kuyabe kukhulunywa kumi ngaluphi uhlobo. Angikhulumi nge-alliance, mina ngobana i-alliance njengoba ngatsho umanyano wamabandla athiyeneyo phakathi kwawo lami ngiyingxenye elinye lamabandla nalawa phakathi elikhokelwa ngubaba uChabile. Kodwa ke mbone ngathi phela mina lokho engikubonayo engikwenzayo labantu sisebenzela inguquko laye uChamisa ukuthi anqobe sikhuphe lokuhulumende wabaguquluzi. Mina angilandaba lakho kangako kwami, ngifuna uChamisa angene ahlale esihlalweni, okunye sizabona ngendlela.
Ingoma ehlatshelwa ngabaningi ke eyokuthi omunye ngazimela eyedwa uzathathela omunye wakhe amavoti bese kunqoba elinye ibandla.
Yebo, kanti ungaba njalo lokho kungasebenza mhlawumbe nxa amabandla emabili amathathu. Khonxa abantu abancintisayo besedlula ithumi, abantu bona babetshelwe ngubani ukuthi bahlephuna kulabana bakubulelani bandla. Angithi abantu abavotayo yibo abakhethayo. Njalo kanti yena lo odliweyo nxa evele usekelo lwakhe luyingcosana, kambe i-constituency eyodwa phakathi wala adlula amakhulu amabili ingadala mehluko bani? Umbuzo wami utho njalo, ngoba phela i-constituency le kayishiwo Zimbabwe, yingxenye nje eminyane yeZimbabwe. Yekuthi amavoti angahlephuka, liqiniso lona kuyafana kanti enothi ekuzana amavoti azozahlephuka. Anti umjuli uzahlephuna laye, labo mtini zibahlephuke, laye umnankakho ahlephuke, kanti okuyabe kumalitha ngapha kuyini? Phela izanu yakhathi ayisho zanu yayizulu, laye ihlephukile bazahlephuna labahlephunayo. Ngakho-ke lowo asosizathu esiqatha, yebo kwabanye ungaba njalo kodwa kwabanye bethu asiboni ukuthi bayisizathu zato.
Siyananzelela ukuthi wamela leso sigaba seGwanda okwesikhathi eside uku-MDC. Kuyini ongathi abantu bakuleso sigaba bakuthandela khona?
Hhayi-ke kahle ngiqondise kancinyane. Mina ngangiwumeya wedolobha leli kusukela ngo-2003 kuya ku-2008. Ngibu lapho engangena khona i-MDC isabantu. Ngo-2008 kuya ku-2013 ngangimele iGwanda North yithi le matshetsheni lenqamene. Khathesi sengibuyela lapho engaqala khona njengomeya. Ngabona into engathi abantu bangithandela yona, imisebenzi yami bayayazi, ngabayiphumputhi, ngabayifanisi. Intuthuko engayenzayo lapha edolobheni lendumela ababeyizwa ngisamele iGwanda North, ngibona ngathi yiko kwenza ukuthi abantu babone ukuthi ngabanceda ngcono. Njalo bantu bakhangela babone lokuthi hayi, zikhona iziqu zentuthuko lezokufunda lokuhlalisana labantu lokuzisiza umumo. Lokuthi ngenye indlela mina ngiyikhupha indaba njengoba injalo, thina sayibambishisa into lethu saqalisa sikhuluma lokhu okwakufunwa yibo abantu bona lapho. Abantu yibo abazazikhulumela ababona ungaza kuthi ebantwini nithandanini bona bengakuthandi. Kutho ukuthi imisebenzi yami nobuntu bami nokwazi kwabo ukuthi ngumuntu onjani yikho kwenza ukuthi abantu bangithandi. Eqinisweni hayi, abaningi bangithandi.
Lo-ke ngumnumzana Thande Kozintimkandla, isiphathamandla sebandla le-MDCT, ubexoxa le-Studio 7 ecingweni eseGwanda. Abesifazane bamabandla ezombusazwe ehlukeneyo abaphumelele ukubhalisa ukuncintisa kukhetho lukamhlaka 13 Ntulikazi olokudinga inkokheli kusukela kumongameli, amalungu edale lephalamende kusiya kumakhansila, bakhuthaza abanye babo ukuba bamavotele ngoba beyibo abazwisisa inkinga uZulu abhekane lazo, ikakhulu ezabesifazane lokuthi zingaqedwa njani. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abesifazane laba bathi bona bazwisisa ngcono inkinga ababhekane lazo, ngakho-ke balakho ukuthola indlela zokuzilungisisa, okuyinto abathi kayizwisiswa yinkokheli yesilisa ngoba ingazake idibane lazo. Omunye wabesifazane laba kungunkosikazi Rejoice Nomalanga Ngulube, omunye oncintisa ukuba amele iGoromonzi South ephansi kwebandla le-United Democracy Movement, UDM, elikhokhelwa ngunkosikazi Violet Mariacha.
Abantu eGoromonzi South bathembisa okokuqala, sifuna isikolo sikahulumende, simele sibe leklinika ukwenzela even omama abafuna ukubeletha bangabi behlupheka ukuthi bagade imijova besiye etafara kumbe emabhuku. Then sifuna ukulungisisa ama-roads ethu akalunganga, kulezi ndawo lapha ama imjove engafiki khona icine endleleni then abantu baqedise ngokunjani ngokuhamba ngenyawo amagetsi sibila kula amanzi sibila kula then into yama issue yama ama stands ethu abaluti provisional stands sifuna ukuthi ama stands ethu sikhulumelana lo council le council ama stand abantu abe ngama stand sibile ukuthi si stand yakho ayikhona lokho kusithiwa yi provisional stand siyakwala lokho sifuna ukuthi sibe lama stand ethu yabantu beGoromon South
bakhuthaza njalo abesifazane abakunhlanganiso ezisebenzisana lozulu ukuba bangene labo kwezombusazwe basize ekulungisiseni isimo elizweni hathi kuphelela ekukhulumeni ukuthi balutshwana abesifazane abazimisele ukungena kwezombusazwe unkosazana Abigail Mupambi womkhankaso we-hashtag this constitution wokufundisa uzulu ukuba azwisise okumunyethwe yisisekelo sombuso uthi kubone kufanele angene kulolu khetho ancintise laye kolwama-senators engena nge-proportional representation engaphansi kwe-MDC alliance
khona kuyana kunzima kuyasihlukumeza yikho ngithe mina from i-human rights defending perspective bese sakhuthaza sime sigcine khonapha but lathi site sikubona ukuthi hhayi bakithi masingaphelele ekukhuthazeni lathi ukuze singezelele nabeyi number la ngiyakhuthaza mina ukuthi lama leaders bonaba abakhona kuma civic society bo ama leaders bonaba sethe babona ukuqhakatheka ukuthi bomama kabangene labo kabasukumephela bangene ngoba singabe lokho sikhuza sina singaphandle kuyahlupha khona lokho
ulandisa ngokuthi kungani wakhetha ukuncintisa ngaphansi kwe-MDC alliance unkosazana Mpambi
kodwa-ke ngizathi ngithi nje ngingene kuko ngithe nginanzelela lindaba ngakhangelisisa ukuthi ngingangena ngayiphi indlela ngabona ukuthi mina ma ngithe ngakhangela nje i-ideology singatsho kwanamuhla i-ideology lamamanifesto laba esikhangelane labo mina ngikwami ngibona ukuthi i-ideology ekhona engathembisa ukuthi i-situation yabo mama ingatshintsha phambilini i-ideology leyo ngiyithole ku-alliance yikho ngigijimele i-alliance
abahlolisisa lokucubungula ngezombusazwe bathi liqhubeka lincipha inani labesifazane abangena kwezombusazwe kizo zonke izigaba lakumabandla wonke ezombusazwe elizweni lanxa beyibo abayingxenye elenani eliphezulu kakhulu ukwedlula abesilisa njalo beyibo abaphathwa ngokuphindwe kanengi kunkinga uzulu elizweni abhekane lazo ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis gama
siyabonga mevis ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Dan Moyo osekela unkosazana Thokozani Khuphe saqala ngokumbuza ukuthi abathi owesifazane kenelise ukubusa ilizwe elifana leZimbabwe eliphakathi komlindi ongakhawuliyo bakhuluma iqiniso na?
Ya, kimi kukhombisa ukuba primitive kwabantu bakithi ukuthi even in this day and age kungabe lokhu kulabantu ababandlulula abesimame based on i-sex versus uku-accepta imerit yokuthi bakwanisa yini ukuwenza lowo msebenzi ngiyazi njalo lokuthi phakathi kwalabo mama okhuluma ngabo ungabe bakhona abanye nje esingathi bathatha ama-chance ngoba i-support yabo ingaziwa kodwa I think akumelanga njengesizwe esiphucukileyo sigeje abantu based on ukuthi ngumuntu wesimama noma wesilisa I think abantu kumele bagejwe ngokuthi imerithi ukubana bayakwanisa yini ukwenza lo msebenzi noma bawukwanisa
siyabona ukubana bona besifazane bangani kabaxhasani bangani kabanikani usekelo uyezwa bekhuluma kubi ngabanye abesifazane kungakubangelwa yini lo
hayi lokho nje I think nje ngumkhuhlane obonakala kakhulu not even ebantwini bakithi abansundu but even nabantu nje abeminye imihlobo even abelungu balapha e-America uthola ukuthi abantu besimame abaningi bakhona because bajwayele ukubana umuntu okumele abe yinkokheli umuntu wesilisa basuka vele bangabi lokuthemba umuntu wesifazane ukuthi angakwanisa ukwenza lo msebenzi ngoba bona benale belief yokuthi umuntu wesimame umuntu ovele ahlala ohlala submissive to umuntu wesilisa. Siyayibona le nto eyiproblem kakhulu, even nasemisebenzini uthola ukuthi abantu besifazane ikaningi abajabuleli ukuthi bakhokhelwe ngomunye umuntu wesifazane. So ngesikhathi esiningi bazama ukum-undermine, ndekuba nongama-competition okuvele okungasiziyo entweni okuyiyona okumele ngabe bahlosa ngayo ukuthi okumele kwenziwe kuyakwanisa ukwenzeka ngendlela okumele kwenzeke ngakhona. So I think leyo mfowethu masingaya ngaseqinisweni, ngingathi mina ngumkhuhlane nje wabantu besifazane ukuthi they don't have i-confidence, not only in themselves kibo bona, but abanayo i-confidence komunye umuntu wesifazane ukuthi angakwanisa ukwenza eminye imisebenzi abayibona bona especially efana neyokukhokhela, bayibona kuwumsebenzi okumele wenziwe ngabantu besilisa.
Ubona abakhona abancintisayo, ubona ungani ekhona ongenelisa ukuthi ahlenge ilizwe ebunzimeni elikhona khona okwakathesa?
Mina ngokubona kwami unkosazana Thokozani Khuphe ule experience eningi kakhulu ekusebenzeni kwezinto zelizwe, ngumuntu osebenze kakhulu le-ZCTU, ngumuntu oke waba ngu-Deputy Prime Minister ngesikhathi se-GNU from 2009 to 2013. So umuntu engathi mina ule hands on experience angakwanisa ukuthi lo msebenzi esikhangelane lawo awukwanise, ngoba engumuntu ovele ele exposure ofike wa exposure endabeni ezifana lalezo ezokubusa
ilizwe. Phela asokubusa kuphela, esinyisikhathi kuyaba lempi sokuthiwa khona akuyiwe empini. Umuntu ongumama uzenelisa yini ukuthi abone igazi lichitheka enguye oyabe ekhokhela ukuthi kwenzakale lokho?
Well, sesike saba labo abakhokheli abesifazane emazweni amaningi athize, esingawabala from like abo Liberia, i-Germany, I think even the Pakistan okuvele kuqala kulokuliwa, sike saba lo Prime Minister obengowesifazane, sike saba lo Margaret Thatcher ngesikhathi kulo dubo eliningi emhlabeni jikelele, waba ngumuntu esibona ukuthi ubengahesitate. That's why waze wagcina ethola i-nickname yokuba ngu-Iron Lady, ngoba ubevele ekwaniswa ukuthi uyayimela noma kanjani esikhathini esiningi. So mina angeke ngithi abantu besimame ngabantu abangeke bakwanise ukuthi bakhomande impi ma kuwukuthi sokufike kule stage ukuthi sekuyaliwa.
Alo-ke ngumnumzana Dan Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe, ubekhulumale Studio 7 ecingweni ekhonapha kwele Melika. Ivandla lezanu PF esigabeni seMathebeleland South lithi asesemaphethelweni amalungiselelo omhlangano omkhulu we-rally kamongameli Emmerson Mnangagwa eGwanda enkundleni yePhelandaba Stadium kusasa lamuhla. Nyakenye uMnangagwa wathi eseGwanda wagula waze wasiwa esibhedlela eSouth Africa ngemva kokudla i-ice cream. Kasenelisanga ukukhuluma lo mgcini sihlalo weMathebeleland South kubandla lezanu PF umnumzana Rabelani Hoen ukuze sizwe okunengi ngalolu daba, ngoba esithi usemangweni. Kodwa isakhamuzi seGwanda njalo isiphathamandla sebandla leMDCT umnumzana Thandeko Zintimkandla utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi akula malungiselelo abonakalayo.
Baluthwana abantu abakwazi ukuthi umongameli uyabuya, mhlawumbe ngaphandle kwalabo abasebenzela uhulumende abathimba izinto ezinjalo nxa isiza. Sibila sibonanga lutho, impilo iyaziqhubekela njengemihla ngemihla, abantu bazenzela lokho abakwenzayo. Kodwa kuthi sithi bayamthakazelela abantu, asibonanga lutho, ngitsho lolu lodwa olutshengisela ukuthi umongameli uyabe elapha eGwanda kusasa.
Imbiko ithi uzaphinda abhodabhode ngoba kulabanye abalimi abaphiwa inkomo ukubona ukuthi baqhuba njani lolu hlelo lazibona leni inhlelo ezinjalo ezithuthukisa abalimi
kangazi ukuthi bakhuluma ngenhlelo ezenzakala kuyiphi indawo yebo kambe okwenkomo siyazizwa lakhathesi labengikhona ziyabhonsa ezibayeni ngoba besizwe kuthiwa zizaphiwa laba abazaphiwa ngeviki eliphelileyo kanti vele kwabo waqalela le ekuqaliseni kwenyanga wathi uyabuya kwaphunza khona okokuqala la ngeviki ephelileyo kuphunzile futhi sizwile ngendlebe nje ukuthi kuthiwa hhayi uyabuya usasa uzonika abantu zona lezonkomo kodwa into yakhona ungathi yimfumba nje ungathi yimfihlo kakunamuntu oleqiniso lakho sibili ukuthi kwahamba njani ukuze kuzokuthiwa abanye babevela komadambo zeplumtree abanye bevela ebhayibhuthi abanye bevela emzingwane kodwa kutsho ukuthi ngokwabona ababaluthwana abakhethwa ngendlela abakhethwa ngayo abazazithola lezi nkomo
ibandla lezanu-p f ngokhetho olwedluleyo lanqoba izihlalo eziningi khona ngapho emathebeleleni south kumakhansil ledale lephalamende ingani yibabalosekelo oluningi okwedlula amabandla aphikisayo
lokho ngamazwi asageleza lo mfula kuthi umbuzo lokuhlala ukhona ukuthi kambe banqobanqoba isibili ngoba labonabo ukuthi abanqoba sengisitsho lanamhlanje ungathi balesi zimile bakwazi ukuthi bangena njani ungathi kwadlalwa amasalamusi athize kungasenani kodwa ha lo nyaka kulo nyaka kuyavuthwa imbiza kusala inkosi hhayi abantu bayafunga iningi labo abathaa phansi bathi kukhulu abakubonayo sekwanele labo ngabake bayephumula njengoba bephana inkomo lezi ake tshona bezikhipha imikhaza banike abanye ithuba abavusile izwi leli liye phambili
alo-ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla isiphathamandla sebandla le-MDCT ubexoxa le-Studio 7 ecingweni seGwanda.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook kukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 p.m. kusiya ku-5 p.m. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku-Facebook kukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Ugatsha lwezempilakahle luthi balutshwana kakhulu abesifazane abaya ezibhedlela kuyahlolwa umkhakha wemvukuzane ohlasela umlomo wesibeletho lanxa lokhu kusenziwa kungelambadalo. Umbuzo omkhulu ngothi kambe isizathu kuyini? Untungameli Nkomo Studio 7 ubuze ingcwethi kwezempilakahle njalo engumongi kwele Melika umnumzana Ngelethu Mangendebele.
Imbangela yakhona mina ngathi mina okwakuqala singathi thina yi-nature yokuhlolwa kwakhona indlela yokuhlolwa ngakhona-ke uzothola ukuthi omama abaningi ikakhulu omama engathi mina ngomama abasemakhaya iningi labo abakhululekanga ngoba indlela yakhona babona ngani indlela engahloniphisiyo kungakho-ke abantu basafuna sibili kakhulu ukuthi bafundise ukuthi indlela le yiyo yodwa okwakathi esekhona njalo-ke izayenziwa ngendlela ehloniphekayo kakhulu-ke njalo bafuna ukuthi baziswe singathi thina ngesilungu bafuna i-reassurance ukuthi konke okwenzakala khonapho kwe-examination room kuyasala khonapho kwe-examination room akuzukuphumela phandle akona muntu ozahambe exoxa ukuthi unazi bani owenziwe lokhu lalokhu lalokhu into yakuqala kumele ukuthi embona mina kumele ukuthi igcizelelwe sibili kakhulu isikhathini esiningi ngingathi mina into engani iyabesabisa ukubanje umkhuhlane lo bayakwesaba kakhulu asonto abangayenelisa ukuthi bayiphathe kuhle kungakho ke abantu basefuna ukufundiswa sibili kakhulu kwanapho babonkomo ukuthi nana kubalulekile ukuthi bezokhangelwa ukuthi bami njani ngenxa yokuthi umkhuhlane lo ungatholakala usase isikhathi sasekhona ungakamemetheki engathi nayi early diagnosis kuyakhonakala ke ukuthi kutholakale ke indlela eziningi ezingavikela ukuthi ungamemetheki uhambe ngomzimba lomkhuhlane. In short, ngathi mina imfundiso abantu basayifuna sibili kakhulu.
O ngabaxwayisa uthina besifazane ngalomkhuhlane.
Isixwayiso engasinikwa mama ukuthi okwakuqala bebekwazi ukuthi ukutholakala kwalomkhuhlane masinya ungakayindawo usakhona phana emlonyeni wesibeletho kulakho ukuthi ungelatshwa kuhle ngendlela zakhona ezifaneleyo uvele uphele dudu ungazabe kwasaba khona. Lokho kuya ngokuthi wena uyabutholakala kungasiphi isikhathi. So kubalulekile ukuthi omama bakhuthale ukuhambeni uyabona udokotela ke ukuthi bakhangelwe. Ngakho ke okwesibili engathi mina ngabetshela khona ukuthi nxa bezizwa bengakhululekanga omama balakho ukufika ngale kubodokotela batsho bakhululekile ilungelo labo ukuthi batsho ukuthi bona abakhululekanga ukuthi kumbe bengabona ngomongikazi wesilisa kumbe bengabona ngomongikazi labo abasafunda abathiwa ngama-students ngenxa bengakhululekanga lokho bavunyelwe lilungelo labo ukuthi bazise udokotela kwenze ukuthi udokotela athole-ke engathi thina ngumongikazi ofaneleyo esingathi thina bakhululekile ukuthi basebenze labo. Kubalulekile kakhulu lakho ukuthi sibazwisise omama khonapho njalo labo balelilungelo lokuthi batsho izikhalazo zabo mayelana ngale i-procedure le esetshenziswayo ukuthi nanakwenziwe-ke i-examination.
Alo ke ngumnumzana Ngelethu Mangendebele umongi njalo engcwethi kwezempila kahle ubexoxa le studio 7 ecingweni ekhona pha kwele Melika. Izizalane zeZimbabwe ezichayela amaroli athwala impahla amagonyethi ezijeneyo phakathi kweJohannesburg leDurban sezikhuthaze uhulumende ukuthi aziphathise kulandela udlakela oluqalwe izizalane zakwele South Africa esezivale imigwaqo zisithi kabachiye umsebenzi ngoba bengekela bazabachisela phakathi kwamaroli lawo. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho.
Wayamisa lawa ama-truck lapha eMoy River, wabuza amapepa, wabuza ukuthi ubuya kuphi, ma wakuthola ukuthi wangaphandle washise i-truck yakhona. Le ndaba vele ayimanga kahle because it's a form of xenophobia itself.
Lo ngumnumzana Inches Asiti sizalwane seZimbabwe ongumunye wabatshayeli bamaroli athwala impahla zisuka eJohannesburg zisiya eDurban kanye leziphendukayo uthi kusukela ngenyanga ephelileyo babhekane lohlupho olukhulu kakhulu kulezizalwane zakwele South Africa ezibavimbayo endaweni yeMoy River xa kungatholakala ukuthi babuya phandle kwelizwe bamiswe kuthiwe abasayindawo. Abakwele South Africa laba kuhlangene abatshayeli bamaroli ndawonye lezakhamizi zakule ndawo bethesa abatshayeli bakwamanye amazwe omlando okubathathela umsebenzi. Bathi njalo abakwamanye amazwe laba bavuma ukuholiswa imali encane ngosekusenza bona abafuna enenge bangaqatshwa. Omunye umtshayeli wakwele South Africa ungathandanga ukuvezwa igama uxwayisa abatshayeli bakwamanye amazwe laba ukuthi batshiyane lalo msebenzi nxa besathanda impilo zabo.
Lelo liqiniso yinto eyenzakalayo kathesi. Akuladlakela okwakhathesi kodwa amaroli wonke amile. Asebefuna ukwenza manje ukuthi bangene iroli ngeroli ukuze njengomtshayeli uziveze. Nxa ungumuntu wokuza lami angikwazi ukuthi baza kwenzani ngoba okwamanje akusadlali.
Kusenjalo umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi bakhathazeke kakhulu ngalesi sihlakalo.
Bafisa ukuthi ngabe yibo ama South Africans aba driver la ama truck mba abaqhatshwe khona. Thina ke sizamsikwenze njenge African Diaspora Forum sisebenzisana futhi leZimbabwe Community in South Africa yokuthi sike sixoxisane lo hulumende labama union abama trucks ukuthi kubone ukuthi udaba lolu lungasombululwa njani.
Emavingi nambalwa edluleyo kulama role amabili achayelwa izalwane zakwamanyamazwe achiswe ngabe betshengisela laba bevale umgwaqo eMoy River besithi abafuni kubona umuntu okwelinye ilizwe odlula lapho echayela eroli. Noba nje imizamo yokuthi uhulumende aphawule ngalolu daba ibingakaphumeleli amapholisa aqaphe isimo kanti axotshana labatshengiselayo laba njengoba sebefake amatshe emgwaqweni kanti-ke bengakumisa udlule balandela bedubula. Mele Studio 7 Johannesburg le South Africa, ngingu Benedict Nhlapo.
Siyabonga Benedict Nhlapo. Sulugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje ekuseni yasidibaneni ntambama ngo 7:30 igama ngu Chris Gandhi.